Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olomgela kustudio 7 ngesonto mhla ka 25 uNhlolanja 2024 ngoGift Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Abantu basemathebelelendi ithemba labo selisemaqenjini aqhamuka eHarare abasenalo ithemba ezintweni zabo.
Hathulezwi amanye amabandla aphikisayo ngokwenzakala kweZimbabwe ngesikhathi lesisisi kanye le-Blue Movement ayiwo wodwa abonakala ebantwini.
Loba ubaba unkomo engathatha inyoka ayibukeze ngamaflawuzi ayigaxa amaflawuzi entanyeni lapha akusebenzisala iyinyoka ithwele iphoyisen.
Isikhalazo leso sikancube kukhomba sobala ukuthi hayi abana amasapotazi.
Bakhathazekile abanye abantu eZimbabwe ngokwenziwa ngamanye amalunga ebandla leZANU-PF afuna umongameli Emmerson Mnangagwa afele esikhundleni. Sanathulela ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Hathulezwi amanye amabandla aphikisayo ngokwenzakala kweZimbabwe ngesikhathi lesisisi kanye lenhlanganiso yeBlue Movement kuyiwo wodwa abonakala ebantwini. Amanye anyamalala kulandela ukhetho olwaqhutshwa nyakenye. Kwenzakalani kumabandla la? Xoxe ngodaba lolu lonkosikazi Zanele Mgoni, umholo weMayebu yePeople's Party.
Abantu basemathebelelendi ithemba labo selisemaqenjini aqhamuka eHarare abasenalo ithemba ezintweni zabo. Akusikho ukuthi lamanye amaqembu athulile akhona kodwa izani njengoba iyiliqembu elibusayo kodwa isisisi ibonakala kuyiliqembu elikhulu eliphikisayo kuwo wonke. So abantu abaningi babeke ithemba kuyo isisisi yikho uzwa noma ngesikhathi sokuvota bethi asibambane nini sithiphenini izano kodwa bese kucaca ukuthi sibhoda ndawonye sisazoyibhoda lento uJesu azabuye ngoba ayikho isisisi ezokhiphizana. Siyayibona inkinga ebhekane nazo, inkinga ezikhona ngaphakathi kwabo. Kodwa abantu bakithi bengabeka ithemba beseke amaqembu akubo, ngicabanga ukuthi uzoba lotshintsho olukhulu kakhulu.
Ye, kodwa okuhluphayo ukuthi leveli thule zwi lizephonga ukuthi thutshu zokwesikhathi sokhetho. Khathesi abaningi bathule kwenziwa kwini khonokho?
Angicabanga ukuthi kusuka kusekuthuleni babudube. Ipolitiki ifuna imali. Amaqembu amaningi asemathebelelendi ane-challenge leyo yokuthi
ilizwe lonke-ke, ilizwe lonke-ke mamgudu, xa sikhangela sevini. Ukhonoko kumbe lithule nje.
Awufiki ukuthula ngithe ngizokhulumela kakhulu emaqenjini asemathebelelendi. Abantu basemathebelelendi abasenayo i-economic power. So abaningi noma benawo amaqembu abafinyeleli ama-platform aphezulu ukuthi beziveze because abanamali abasekho kuleya position yokuthi umkhonomo welizwe bayakwazi ukuthi nabo bewubambe befinyelele kuwo. Yiyo i-challenge ekhona kakhulukazi emaqenjini ezepolitiki awasemathebelelendi. O-CCC kuningi babo basemandleni ngenxa yokuthi vele yibo ababusayo abantu basemashonaland. So most of them basemandleni banawo ama-sponsorship amaqembu lana ngama-opposition parties but amanye amaqembu ane-challenge le yokuthi awa namali yokuthi bezifeze.
Ngingaphuma njani kukhona?
Ngicabanga ukuthi kuyadingeka ukuthi sibambane singakhaleli ukutheni sihleli sifuna ama-sponsors ozoxhasa ipolitiki.
Unkosikazi Zanele Mgoni, umholi weMayebu yePeople's Party wexoxa leStudio 7 eseJohannesburg kweleSouth Africa. Umnumzana efidlela Ncube okuhlanganiswe Consumer Rights Association of Zimbabwe uthi akwethusi okwenziwa ngamabandla aphikisayo.
Isiko lethu lezepolitiki salithathela kakhulu kumaBritish andise ukuthi kube lephathi enkulu elenye elandelayo abe mabili amaphathi abanzi kakhulu. Yebo kambe ikhona esithathu kumbe esine izikhathi eziningi layo ibe khona ephalamende kodwa la amabili yiwo ajwayele ukuthi abe ntshintshana umbuso njalo nje. Kona lokho kwangena kithi kakhulu njengoba phela isiko lezepolitiki njalo lathathela khonale. Kusabusa belungu lakho kunjalo eRhodesia kwakulephathi enkulu lencane elandelayo amavubili amakhulu ngesikhathi seliberation struggle kwakulezano lezaphu emavili amaqembu ngabo 1980s uzananzelela ukuthi kwakuyizano lezaphu ungabali iRhodesian Front le yayila ama city ewabekelwe abelungu ngabo 1990s ubona izano PF Unity Accord lezano Ndonga izwe zeParliament kusuka ngo 2000 ubona iMDC isiya njalo ilokhu itshintsha amagama kuze kufike lapho ngo 2018 iMDC Alliance ngemva kwalokhu ubona sokusiza iTCCC iyiye phikisana lezano inkulu kulawo wonke amanye amaqembu namhlanje sokukhunywa ngeTCCC le Blue Movement
yenye kuzwa kakhulu babancube kodwa kwehlala kunjalo yini
kubangwa yilona leli siko lokuthi abantu bakhangelele ukuthi kube leqembu eliphikisana leqembu lesimbusweni eliphikisana nelisembusweni kanjalo yikho kungamangalisi ukuthi kuzwe kukhulunywa lezi zinto asifani labantu beSouth Africa kupolitiki yethu asifani labantu beNorthern Europe asifani labantu beSouthern Europe abalalokho okuthiwa ngesiNgisi phecelezi consensual politics proportional representation enza ukuthi kube lamaqembu amaningi aseParliament thina yethu sithathele kakhulu emangisini lapho oyabuthola ukuthi mavili amaphathi amakhulu amanye mancane kumbe veleka ikho enye eseParliament yikho kubanga khona lokho esikubonayo namhlanje le ngxoxo lethi Blue Movement TCCC Blue Movement TCCC kumbe zano
unuzala efidlela Ncube ukuhlanganiswa Consumer Rights Association of Zimbabwe wexoxa lesitudio 7 ekobulawayo. Siqhubekela phambili namhla ngengxoxo esiyenze lomnumzana Malaki Komo okubandla lezano PF lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele we-Freedom Alliance. Xoxe labo ngokucatshangwa ngabanye amalunga ebandla lezano PF afisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa afele esikhundleni. Nkomo usungula lolu daba.
Izanu PF ekhuluma ngecandidate yabo ayisho ukuthi kona usesiba ngupresident lapha ikhuluma ngomuntu ongaba yicandidate yezanu PF engikutshoyo mina ukuthi kona okufanele bakhulume ngakho ngathi yini intena yezanu PF leyo bona ngabe bafuna ukuthi abe ngupresident kanti bona banamaphathi abo ngale ababuye ku-election ngale kweqondo kuma-elections so isikhalazo leso esikancube ngesikhomba sobala ukuthi hayi abana ama-supporters abana abantu abasekelayo obvious upresident lo bangamfaka uzawina izakhefu yawina yikho lapha akhona uncuba
ye kolapho Ncube kayazani lina uthi lapha-ke yesaba umnyama ongelampisi
ubaba uNkomo yindoda engiyihlonipha kakhulu kodwa ngiyadana kakhulu nxa ngisizwa eyicula ingoma nalane ekamgabi uhlabela yona yokuthi kuthiwe umuntu ulabantu antshi ayibona ihambe isiyahlokozwa kokuyimihlangano khona lokho kungama-kangaroo meetings khona lokho kusenziwa into enjalo yinto thina siyibona kuyinto ezila kakhulu le ukuthi nxa ilizwe lile constitution etsheng ngisukuthi ukubusa kuyachiyelwana akusiyo into oyibambibe ngeyakho uwedwa ngoba ilizwe leli lifile life ngendlela ezinjengazona lezi njalo akuthi ukuthi umuntu iconstitution ayikuthi ukuthi umuntu uphuma ngoba engalama supporters kayikuthi khonoko ithi umuntu le two terms is the office yikho kumele kwenzakale khonoko kungenziwa enye into loba ubaba uNkomo engathatha inyoka ayibukeze ngamaflowers ayigaxa amaflowers entanyeni lapha akusebenzi sala iyinyoka ithwele iphoyisen
bonabo Nkomo nxa ungalanzelela ibandla lezanu PF lisanda kunqoka kuma-by elections so abantu bahle bathi kukhona ukutshaya amanzi amnyama yindaba kuxotshiswa abantu be-CCC izanu Ncube badinga ukuthi babe labantu abaningi ephalamende asikho konokoko
ama-election usangena kuwo thina sangena ngoba abantu sebexotshwe kumabandla abo njalo i-constitution yathi ukuthi uma umuntu angaxotshwa ebandleni akulo khona ngale iparty ngathi iParliament ufanele imemezele kube lokhetho izanu PF engasoze ine eceleni yekele ukungena kulolo thetho sangena sanqoba so thina ukuthi singena ngaphi ambone ngoba labana baxotshene bebodwa thina lathi ngaba siyizanu PF okumemezele i-election asiwe zanu PF kumemezele iveki yomemezele ukhetho ngemva kokuba neParliament sifayile ukuthi sicela kube lokhetho endane enja kusala abameli sangena sanqoba so sesizakuthini thina sesizakele ukuvune phansi kuvune
Ncube khonapho-ke
baba uNkomo ngicela ukubuza umbuzo loba impendulo yakhe ingalandaba ukuthi so uMnangagwa uzaze aphume nini esikhundleni kutho ukuthi njengoba usithweni uyathandwa kutho ukuthi kumele afele
ahlale esikhundleni kodwa indlela yokubusa ithengisa ukuthi umuntu kumele aphume esikhundleni kungene abanye into le baba unkomo oyikhuluma kayisebenzi ngiyazi ukuthi njengoba ukukhuluma la uyabukhuluma nje ukuthi hayi angithi isobho isibekiwe la uzakhotha khotha eceleni khona kodwa into elizayichiyela ilizwe uyabona ukuthi umnangagwa ngumuntu okugcina ukuthi avumela abantu bekhuluma inkulumo efana lale inkulumo eyayimhluphi hanje senziwa ngumgabe bebelo grace namhlanje sebesenza labo into efana lokhu kutshengisa konke esiyazi ukuthi akulaza new dispensation la kuza nje into efanayo lufudu lokho nje lithele yona lana makwakwara la alo kalutshintshanga lungaze lubuye seluzenza ini kodwa siyakubona ukuthi lufudu olukhona futhi ngiyabonga ukuthi kugcwaliseke khonoko ngoba into eyenzakalayo igcwalisa khonoko so kumele kuze kube labanye asebemkhipha ngenkani njengesikhathi sikamgani kambe uzakhitshwa ngenkani kuze kube lizakhiphana ngenkani kuze kube kangaki mina baba unkomo okungethusayo ukuthi ngingumuntu ohlonipha iconstitution isisekelo sombuso ibandla lami liyasekela kakhulu isisekelo sombuso njalo lihamba ngendlela yokuthi umbuso uyachiyelwana kusiyomfalayo ilizwe leZimbabwe lile constitution siyayihlonipha kakhulu iconstitution yayo sifisa ukuthi kube izanu belobumnangagwa labo lawe liyavuma ukuthi lani ke lisilidoze like lisilandele ekwenzeni into ngendlela efanele lingasixhwaliseli abantwana lixhwalisa ilizwe babunkomo ngento eliyenza into ezilayo kakhulu yebo
ngicela ukubuza ncume khona apho ngicela ukubuza i-constitution layo okhuluma ngayo ayitsho yini i-2/3 majority ukuthi le mvumo eyokuthi nxa ibefuna upresident aqhubeke bamngezelela i-constitution ayikutsho yini khona
lapha lizwe umnumzana Malaki Nkomo webandla leZanu PF lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unophala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sizwe ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lele Ukraine lidinga izikhali zokulwisana le-Russia kulandela ukuxozela okusejalele House of Representatives kule Melika selokhu elisala ukunika ilizwe leli imali yokuthenga izikhali zilihlasela ngamandla ele-Russia kwele Ukraine. Wayengumongameli wakwele Melika umnumzana Donald Trump unqobe unkosikazi Nikki Haley izolo kukhetho lwama-primaries esigabeni se-South Carolina. Soke isikhathi sezamasiko
sigcina amasiko wena owenze
kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lo mnumzana Bulungisi Jabalala umshenguke lapha-ke ngoyokhokhela ibutho likabulelani lobhengula wakhethwa ngumndeni wakokhumalo ukuba yinkosi yesizwe sikamthwakazi. Sikwamukela kuhlelo baba.
Cha, usethola thokosipepa ongumsekela didiyelwa amabutho wonke akumthwakazi ngaphasi kwenkosi yakithi ubulelani lobhengula kamzilikazi udobhadobha njengomlomo wenkukhu edobhe umthwakazi ebabelane ngayo njengoba usuthilo lana hhayi sibhizi kakhulu silungisele imicimbi eminingi izolo besisehibro siklina ihibro sihamba lo kosi bakithi lezinhlangano zonke zamasiko lezinhlangano zomphakathi esikhona lapha sithi abantu sikhombisa ukuhlanzeka kwabantu ukuthi loba semazweni abo kodwa ukhona okuhle singakwenza. Silibutho lenkosi kunye izakhamizi zonke ezakulela ilizwe lakithi. So okukhona manje sibhizi ngakho silungisela umcimbi omkhulu owenziwe okubonga kwabantu induna uDakamela lapha enkaya sebabambe. So yikho esibhizi ngakho singamabutho.
Ye akusitele ukuthi ninavele ngale senza elikwenzayo umsebenzi wenu ngwani?
Umsebenzi wethu ngokuthi sivuselele isiko lakithi, sikhombise abantu ukuthi lokho bakwenza kudala kungasiphilisa namanje singaphila ngaphansi kwakho. Inhlonipho siyibise, sivuselele konke okwakithi osokwachithekayo.
Ye kwenzakala khonokho kumbe kuchitha isikhathi lapho.
Siyazama isiningi iminyaka esingisakithi badili kubukhosi bakithi. Uma uthi uyakhumbula manje sesilanda 152 years ukhosi bachitheka, kunzima ukuvuselela into esile minyaka engakho ngoba okuningi lingakwenza kubi, okunye likwenze right. Kodwa-ke siyazama qhawela kithi.
Ye khuluma loZulu ujoke ofisa ukuthi bakwenza abantu.
So abantu abaphume ngendawo uma kumenyezwe ukuthi kulezinto ezenziwayo abantu abasondele, sizama ukuvuselela nje ubukhosi bakithi.
Ye siyabakakhulu-ke lo ngumnumzana Mlungisi Jabalala okhokhela ibutho likaBulelani Lobhengula wakhethwa ngumdeni wakoKhumalo uba yinkosi yesizwe
sikamthwakazi.
Wamanje soku isikhathi sokholo lwesiKristu.
Sihlangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguntungamili Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Ngevikele edlulele silukhangele indaba kaLuka chapter 8 verse 23 lela 24. Sakhuluma ngabafundi behamba loJesu besesikepeni elwandle, kwavuka isiphepho. UJesu kuthiwa wayelele, mhlawumbe wayekhathele njengoba laye wayelakho ukuba ngumuntu njengathi. Into-ke kuthiwa abafundi-ke bathi uverse 24, Nkosi safa. Ilizwe ngelizwe lingafananiswa lomkhumbi oselwandle. Abahlala kulelo lizwe bahlangana lobunzima obuningi ngezikhathi ezishiyeneyo. Bahlangana labo ubunzima lobo umuntu ngamunye ngamunye. Abanye-ke bahlangana labo ubunzima lobo njengelizwe. Nxa sibheka-ke sikhangele ilizwe lakithi eleZimbabwe, mhlawumbe lamanye amazwe, kodwa ngikhuluma ngaleli engihlala kulo, izivunguvungu ziningi kakhulu. Akulamsebenzi, akulamali, amanzi ahlupha emadolobheni lasemakhaya, izifuyo ziyafa ngokuswela amadlelo, mhlawumbe lamanzi. Kunjalo nje lazo zifiyo lezo zingonelanga muntu ini, zithi kuswela amanzi lamadlelo, amasela abuye abhahe lawo. Asithathele khonoko okuncane, imisebenzi yavalwa ngobana izinto kazimanga kuhle kuleli lizwe. Ubusela, ukugqekezwa kwezindawo, ukubulawa kwabantu yikho okuyiziphepho zakuleli lizwe. Abantwana imfundo iyala ngokubana akulazimali zokubabhadalela iindleko zesikolo, kuthi labo ababhadelelweyo labo baqeqesha baqeda imisebenzi ayibonakali. Kuthi-ke intsha-ke sengitsho labadala abanye ibisidanela entweni mhlawumbe izidakamizwa ezenza abacabanga ukubana kuyakwenza ukubana izivunguvungu lezi zibe ngcono. Ilizwe libhekane lobunzima, ngathi nxa ukhangela uhlolisisa ucabanga ukuthi mhlawumbe akula ngitsho labakhokheli kumbe abaphathi, ngoba nanti ilizwe liphakathi kwesiphepho esimangalisayo. Lalabo esikhangelele ukubana benyule abantu bakaNkulunkulu ebunzimeni, ungathi vele kabakho. Abantu babe sebengena phakathi kwezivunguvungu bazunguzwe ngumoya, abanye ubalahlele kude, abanye bephuke ngitsho lasemoyeni. Imindeni, imizi, izigodi, umphakathi udinge uswele ukubana uzabamba kukuphi na. Abantu bacina bengathembani, abantu becina besiba lokunyamazana thize ngenxa yokuthi ilizwe liphakathi kwemimoya eminingi njengomkhumbuzo selwandle ovunguzwa isiphepho. Abantu basuke bagijime baye mhlawumbe kwezinye indawo kumbe kwabanye abantu besithi bayadinga usizo lokubana impilo zabo zibe ngcono. Yebo, ungahamba uyebona ingabe ngubani nalo ongumphathi, kodwa nxa lowo mphathi evele engamazi uNkulunkulu lizagcila lonke. Ungakhangela ingabe ngubani, ngusobhuku, ngumlisa, ngukansila, ngubani ophetheyo empilweni zabantu, ufolomane, usupervisor, umnikazi webusiness. Lizagcwila lonke nxa lingakhalanga kuNkulunkulu, ngoba ukhala emntwini wenyama kwesinye isikhathi kawusizi. Ake ume lawe ilizwe, isizwe ke sime sikhangele ukubana konakala ngapha. Ngubani ungasiza lesi sizwe eziphephweni emoyeni le ekhona? Abafundi bakaJesu bahlakanipha baya kuJesu bathi, Nkosi, Nkosi safa. Sifiso sami ukubana sonke sikhale kuNkulunkulu ngeziphepho lezi esihlangana lazo ukuze asisize, asikhulekele. Nkulunkulu ungavumi ubana ekufeni kwalesi sizwe kuze kufe labantu bakho. Thulisa isiphepho zakuleli lizwe ngoJesu ngiyakhuleka. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungathinela kusasa zonke isikhathi sezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguJabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Walter Moyo owasungula inkampani elungisa isoftware e-EduPlay. Inkampani le ilungisa isoftware egoqela efundisa abantwana besikolo bedlala imidlalo etshiyeneyo.
Sinamaprojekthi amabili engiwayenzayo awamabhizinisi. Lamaprojekthi abizwa ngokuthi Fiji Access le-EduPlay. Fiji Access yona i-mobile application eyokufunda ebantwini abasediaspora abafuna ukubala izinseka olevu ekam. So nxa ufuna ukufunda, you can uyakwanisa ukufunda usebenzisa i-app lethu leli, and then ubusubuya eZimbabwe uzobhala ama-exams akho. And then i-EduPlay is a game-based learning application. Lokho sitsho ukuthi i-application yokufunda oyisebenzisa efonini, kodwa ufunda ngokudlala ama-game. So i-EduPlay leyi yona siyenzela abafundi abase-primary from ECD kuze kuyefika ku-grade 7.
Indaba ze-software development ungani azikaphumeleli kuhle eZimbabwe, kungaba kule ndubo ohlangana lazo na?
Asitholi amathuba okuthi okwenza imali, ngoba amakampani amaningi awabhadali kangako kuleli. Uzathola ukuthi ungaze uqalise inkampani yakho eyokudevelopa i-software for amakampani amanye, ukuthi uthole le msebenzi kunzima, ngoba amakampani aweZimbabwe they abona kungcono ukuthi ethole eyenzise i-software, elungisise i-software yabo kumakampani angaphandle kwelizwe, bese kusithiya thina singela amathuba okwenza imali. Okunye njalo futhi yokuthi ungaze wathole la mathuba, uzathola ukuthi inhlawulo yakhona incane kakhulu ukwedlula lokho abakade bengakubhadala amakhampani engaphandle kwelizwe.
Kuyini okungabe kubangela ukuthi abantu bengani abethembi amankampani alungisa i-software aweZimbabwe?
Yikuthi nje i-industry yakhona ye-software development isasencane. For isikhathi eside bekungela amakhampani amaningi akwenzayo, so ama-software amaningi akavela ngaphandle kwamazwe. Yikho nawo usuthola ukuthi abaningi lokho besathatha ama-project or ama-software ayenzwa ngaphandle kwamanje. Okunye futhi mina engibona kubangela yikuthi ama-graduate age awe-computer science amaningi akhona, bathi ma beqeda isikolo babe lokho bengakwanisi or bengenelisi ukulungisa i-software yokuthi ungayisebenzisa kubhizinisi.
Sikhangela indubo zonke lezi oziqambileyo,
yikuyini okwenza ukuthi uqhubekele phambili ula mandla kumbe ithemba lokuthi okungaphumelela okwenza ukuthi uqhubekele phambili usenza lo msebenzi
kungenza ukuthi ngihlale kulele ukuthi ukunelithi lenduku eziningi ezifuna ukulungiswa and ngananzelele ukuthi induku ungawakhangelithisa ngama opportunity ngamathuba so kulamathuba okuqalisa amabhizinisi ayi ngokulungisa induku zabantu
ubona sengathi kulo themba lokuthi uhlangothi lokulungisa kwe-software lungabe lukhula eZimbabwe.
Yebo, ukukhula liyakhula. Sibona ama-university amaningi asekhipha ama-graduate athe xaxa amaningi sibili awe-computer science and sibona ontanga abaningi sebeqalisa labo ukungena ku-software development. So yinto yakuqala esiyibona ezesignal yokuthi i-industry sikhula.
Nxa kulabanye abalalileyo abafuna ukuthi bebenelise ukuthi basebenzise ama-applications bengathola njani?
I-Fitri Access App le sithi ngiyabafundi abasediaspora abafuna ukubhala i-research o-level in 1 year. Itholakala ku-Google Play Store. Ungahamba ku-Google Play Store ufike uthi Fitri Access. Uzayithola i-app yethu ile structure esi green icon yethu and eduplay yona le isaphakathi kokulungiswa. I-website yethu eduplay.africa. Lokuthemba ukuthi ngo-March i-eduplay siyabe sitholakala futhi ku-Google Play Store.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa lomnumzana Walter Moyo owasungula inkampani ye-eduplay yona elungisa i-software. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo.
I am going to talk about the new one. Kwele Zimbabwe, kusukela umnyaka ka 1999, kusiya umnyaka ka 2022.
Ujuma Phiri ube ingqwele yabadlali bomdlalo wokweqa ngomnyaka ka 1999 ngesikhathi yokuqambule wange Athletics Club, lapho ayeqe khona ibanga eli 2.16 meters, njalo uthi lokhu kwenze ngemva kokulungiselela kanzima okwenyanga eziyisithupha lomqeqeshi wakhe uPaul Chapita.
Paul Chapita uthe kuyileyo. The training plan it was day 6 months. So I let diet okwamele ngidle, no red meat, no fatty foods, no fizzy drink. And ngivuke ekuseni ngo-5, ngenze i-5 kilometer jog. Then lunch time I'll go again 5 kilometers. Sambama ngo-4, I'll go join the rest of the team training. Ngo-10 PM I'll go to the gym. I did that for 6 months. Every Saturday why we on that hand stadium. I figure 5 Saturday night, maybe I figure go 2 meters. I think for 2 meters low jumping at 20 now. So we did that up until the competition came.
Umncintiswano kwakunguwe wange championships njalo uPhiri uthi phambilini kwawo kwasekule minyaka elithumi uRalph Dube eqe ibanga eliyi 2.10 meters. Njalo umqeqeshi wakhe uChapita wayefunge wagomela wathi bazayibhala kutsha imbali yomdlalo wokweqa kwele Zimbabwe.
Kanti ayijampu, you know, liyabuza ukuthi lifuna ukuqalisela kwathi hayi. Majority of the guys bathi bafuna ukuqalisela ku-160. It was way, way too low for me. Wonke they were out by 185 nami ngingaqali ukujampa. So mina, my first attempt was at 195. I jumped it. 2 meters, I jumped it. The national record then was 210. Then after jumping 2 meters, I opted with the verify with 215. 215, I cleared it with the third attempt and I refused to proceed.
Ngemva kweviki kwaba lomunye njalo umncintiswano waqhutshelwa enkundleni ye-National Sports Stadium lapho uPhiri ayeqe khona 2.16 meters. Ngokuswelakala kwenhlanhla uPhiri usuke walimala ngesikhathi elungiselela ukuphatheka kumncintiswano we-All Africa Games oqhutshelwa elizweni le-South Africa ngo-1999.
I sustained an injury, patella tendon yami ruptured when I was in South Africa, when I was preparing for the All Africa Games, but I recuperated after an operation and came back strongly.
Ngo-2019, uMike Rikwenda, owe-Embule University of Zimbabwe, laye wenelise ukweqa 2.16 meters, kuthi ukhula kwashe Chadenga, oselizweni laseMelika, nguye oze weqa ibanga elidlula lapho ngo-2022, lapho ayeqe khona 2.22 meters. UPhiri uzalelwe edolobheni lakoBulawayo ngomnyaka ka-1973, njalo ufunde ezikolweni ezibalisa igampu iHenry Law kanye leHamilton High. Ngemva kokuma ukudlala uPhiri usebenze ewange ngumqeqeshi waphinda njalo wasebenzela inhlanganiso ezibalisa eSport and Recreation Commission iShangani kanye leMwana Africa engumlawuli wezemidlalo. Ngemva kwalokhu usebenzele amaqembu omdlalo wenguqu abalisa ele Chicken Inn kanye lele Talent Vision, kanti kulezi nsuku usebenzela ele Arnel lona elingene lonyaka kusigaba seCastlaka Premier Soccer League. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Bekulomcimbi weNational Arts Merit Awards wobulawayo izolo lapho umculi othakazelelwa ngabanye eZimbabwe uNkidi athole icoco sePeople's Choice Awards. UJapraiser uthole isicoco seOutstanding Album of the Year. Sukuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Lilale.